omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But bebengabikwazi ukuthi lokho okwenzakala kibo yikuhlukuluzwa and njalo kufuze kureport. I think ngokuya kwesikhathi abantu bangathatha a strong stand against gender-based violence. Angithi, into lezizayo zisehla. Ngithe mina, umuntu uzwa ngogodo. Well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angithi, nxa umuntu ungampenalizanga, angasazwa ubuhlungu, katshintshe ukwenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengazireporti, zisenzakala abantu they get away with it, it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besentwana. So ngakho ke we expect ukuthi omama they will take a stand, bekele ukuwithdraw laba ama-cases wona lawo. They will take a stand, kungaba lama-prosecutions that are successful. Then you will see izinto lezi zabe ziya zisehla ngokuya kwesikhathi. We have to talk about this. We have to confront it. It's a discourse. Of course, what is illegal? It can't be. It's illegal. Because we're going to have to school matters with June.
Iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana ungathi yanele yini, bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho?
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engibona ngawo ufanele. Inkarakatha ukuthi umuntu angephula umthetho kumele ajezise. And ama courts ethu kumele asebenze ama cases lawo as quick as possible. Like the what they thought they are dealing with corruption. Bengakwazi ukuthi corruption vele yenziwa yibo. But well, that's not the point. Ama courts gabe serious about this gender-based violence because at the end of the day, these are things that are going to be affecting ama relations ezindlini. So if they are going to be prioritized, they are creating ama commercial courts. Angithi, create ama courts that are going to be dealing with gender-based violence, then I think we will be on the right track. At the end of the day, the penalty, I think, is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhe lusiya phambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngitsho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo. Ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi leyo. Yingozi sibili ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje, 40 years after independence, or 40 something years after independence, kuze ukuthi ngabe into esingasakhulumi ngelangayo. Isivisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them. We have to encourage them so that at the end of the day, they are not being abused because they become i-vehicle yokuganga. Angithi, into leyo kumele civil uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo. Ayilwise ngayo yonke indlela. Ngoba khathesi ukuthi sibe sikhuluma la ngakho, hayi into esifisele emuva, luhlazo nje, inyala.